Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nansi ezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yeibhetho likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamachumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abatsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plus or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daha kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Citizen Convergence for Change ngesiNdebele. Abantu yibo abafani baziguqulele umhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu izinduna nabantu bonke jikelele iphathi ngoshana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesitenkayi khonaphana kodakanela abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho-ke thina sesiyashakula siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku olukhona. Hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutyulwa, abantu betshaywa, yona izami senziwe mathanda khona ukuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha uthamisa bamzondelani. Yikho-ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
IZANU ithi lidlala amadlwane nje akula mavoti angu 6 million eliyawathola bona iba bayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, mhlambe singathini njengoba iZANU abantu ababone ukuthi iZANU ivothelwa ngoba i-demography. IZANU ngokhokho. Hhayi, okhulu ngokhokho. Bangaka okhokho abakhona manje. Siyabona emzini yonke kulobaba lomama abasebegugile. Abantwana khonapho babe ngu-6. Bonke labami 6 ngabethu. Sike sikabhize sesifonile ukuthi emzini yezano ubaba lo mama yibo olokhe begijima ngezano PF intanga yonke nje labantu babo sebekhubukile sebekuthamisa le MDC Alliance ngoba i MDC Alliance inethemba njalo ifuna ukuthi olutsha luzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa edalele High Court lilunga leZanu PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo zaleli bandla umnumzana obethi Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba evikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibeth Musengezi uhambise uMnangagwa leZanu PF yemthethwandaba esithi umhlangano weCentral Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa, udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa ngumamangala kuyiwo owamfaka embusweni. Sixoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahove.
Liqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe ngu-CPF abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu leZanu PF. Ngakho ke uma uRobert Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo, even kungavumakala khona kungayamukelwa ikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni, kodwa akutsho ukuthi iZanu PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZanu PF njengeqembu lombusazwe ayiqondananga lesihlalo sikamongameli ye. Kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi iZanu PF ayi-actanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi abe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu leZanu PF, then umuntu oza-affecteka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali, kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe, especially i-High Court kanye le-Constitutional Court, uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe, kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence, kawazimelanga wodwa, kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo, kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe ukuthatha ihlangothi leqembu elibusayo eleZanu PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlala phansi kumbe ithai kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalava eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho ke ubudlelwano lobo buseduze phakathi kwaMalava kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si-independent kumbe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Bakhona abathi kuyaliwa kuZanu PF phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhangela nje indlela iqembu leZanu PF eliyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZanu PF ihlala iyi-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sasikucabanga kumbe sasikukhangelisisa sasikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kweZanu PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.
Umnumzana kuda wove ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamizi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalangwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ibambe imihlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela eMatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo, sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve ihistory, imemory yombhoqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kombhoqazwe. So siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangane ngalo lelo suku ngoba uma sesikulesi isikhathi sikaNovemba isikhathi sokubana siyabe sesilungiselela solonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe lemhlangano ezabanjwa ngaphandle kwakobulawayo. Siyaba lomhlangano kobulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe lemhlangano langaphandle kwakobulawayo ngoba abantu bakithi uma beqhubeka belokhu bejabulela u-22 December lona lililanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senza imikhankaso kobulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Lokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna kuvuza ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu, akukho ngitsho loku kodwa osokwenzakele. Ne-NPRC akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kanti udaba lwangukwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikholi ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa ngoba uma wakulalela kwinto kwangikhona angikholwa vele ukuthi kuya-implementeka. So kule nkungu eningi kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona le matopo ezingani sezilethemba ngoba ilitshe kalikakhitshwa. Ezesilobela lazo lokhu ezisithi kathi manje kuyenziwa njani ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatshazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzini ubekela ukuthi udaba lombhuqazwe solulungiswa. So mbona ngazathi abantu akula kusuthise ukuthi indaba le ezafa yalungiswa, ngoba uma kuloke kutshontshwa amatshe kuloke bengavunyela ukuthi bekhulume, kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile. Kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula muntu othatha i-responsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana le-Eco Cash le-Telecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7, ninja nonke nabalaleli. Ngilombono ebengifisa ukukhuluma, kodwa ke into esuka nami ngathi phazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama message awavulwa, loba angazi noba sekwatintsha, angazi ukuthi sekumi njani, kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza i-MRP ikhulumisane lezaphu bahlangane, kuvotelwe ama-councillors awe-MRP, kuzovotelwa lo sibangilizwe lo mfo kankomo, yena asimele as i-president ngale, then i-MRP ngoba yona ifuna ama-councillors kube nama-councillor e-MRP. Sizama ukuthi simele imathebelelendi, sibe labantu abasimelayo emathebelelendi lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokho esikufisa kwenziwe endaweni yakithi emathebelelendi. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo we-MRP lo sibangilizwe nkomo wezaphu, kuhlalwe phansi amaphathi womabili, kukhulunyiswane, bavotelwe bonke bobabili laba abantu, ngenxa yokuthi ngapha ku-MRP sifuna ama-councillors, ngale bafuna u-president kulokhu kuzapho. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa, singabantu banye, kukhulunyiswane, kusetshenzwe ndawonye labana abantu, kuhlangene i-MRP lezapho, ngoba ngisi 1-1-1-1 lesi okuthi lo munye uzimela yedwa, lo munye uzimela yedwa, lo munye uzimela yedwa, kodwa sonke singabantu bamathebelelendi kuza silimaza, akulanto esizayenza kuzapho. Ngozano izano ayikaze yawina, elokhu yaba izano ngokucabanga kwami, angizange ngizokuthiwa izano iwinile, izano konke ikwenza ngodlame.
Sibingelele ku-Studio 7, sibingelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balo msakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lo msakazo kumagumbama nomhlaba. Sidiphilani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Hayi, siyabonga izindaba ezimnandi elisethulela zona ngazo zonke iy'nsuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP fanelibambane lezaphu. Khona kuliqiniso, ifanele ibambane, kodwa ke phela ubambana njani lo muntu onguye lokhu ekulethela isitha phakathi komuzi? Ubambana njani lo muntu oletha isitha phakathi komuzi? Umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha, wena obusumthatha umenze umuntu elingasebenzisana? Engicabanga ukuthi hayi, akufananga vele kusetshenziswana. I-MRP ayiphushi ivangeli layo, izaphu layiphushi ivangeli layo, ngoba both those parties abaholi bazo, omunye nayo into ufuna ukuphatha omunye nawo ufuna ukuphatha kakho azafuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe yideputy so engicabanga ukuthi i-MRP abantu abayiyeke iphushe ivangeli layo eliliqiniso futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzanu ngoku-MDC ngongabhedli ongwemathebelele ndiqiniso uyalazi just ukuthi abantu balalokhuyana ukuthi bayasaba njalo abanye basebenzela izisu zabo but okukhulunywa i-MRP wonke umuntu uyaku-understanda so abantu abayekele nje ukuthi abantu kabahlangane kangeke kuhlanganeke bagidi angeke kuhlanganeke bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwe Mthwakazi owezimbabwe uthi yena uhambile phesheya ngoba kade sizwile nje ukuthi ubeseScotland uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana bazaxoxa engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwanazi ukuthi bengarojwa nje noma yinini umuntu angazwekhani kukubarobha sebarobha phela noma beyaxoxa la bangaxoxa layo kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhwana sebethe bona ama-sanction bayawasusa ngiyabona
sanibonani studio 7 ninjani hhayi siyaphila likho elitheni sibonga nje indabeni esithumelela zona nje impela hhayi siyabonga kakhulu sengathi ningahlala nesithumela kanjalo hhayi siyezwa uma sokuthiwa sokuvulwe le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumisene umlotha kungcono ngoba abakazaphu sebekhona abayibo ababulawela abantu ngoba laphana kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesiya isikhathi owami umbono uthi wona sebengathatha kuzaphu bakhulume naye bayeke nje bonke laba bantu bathathe uzaphu impela nje bakhulume naye ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu zaphu esinakho manje yilokhu nalokhu 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 nezinduna zakhona phana emathebhelelendi hhayi bese ngibulisa abadala bami abangizalayo phela ngithi hhayi kabaphile omandebele labo mahlanga ngithi hhayi kabaphile nabafowethu bonke
Studio 7 salibonani salibonani lonke baphathi be-studio 7 noma ngingaliqambanga ngamagama mina ngiwuzukode ngilapha eButswana hayi bengithanda ukuphawula lami kancane bakithi ngiyathaba ngiyajabula ngomfo kanyongolo usibangilizwe sibangilizwe nxa ungizwa lawe lapho khona lise libambane le-MRP ekamqondisi umqondisi ngwakithi lawe ungwakithi kesikhipheni lamahula akazame ukubuyela endaweni zabo zamani madoda sizalisapota zamani madoda hayi ngiyabonga ngusikode lapha eBotswana amen
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe i-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kwele-Nigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane 42 abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu i-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele-Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo singene kudaba lwemelika umongameli Joe Biden uthi selokhu engene embusweni iMelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se $1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho iMelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo leyi xa ungayinanzelela kahle inkulumo engaqondanga, ngoba isikhathi angene ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu. Umnyaka ngathi phecelezi okwedlule isikhathi sokwedlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID, kungesikwehluleka kwalowo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba yimzamo yakho. Kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha, indawo eziningi ziyavula, kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini, abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto. Abantu sebesebenzela endlini basungula eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke. Ngakho kwaze kwalunga ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi. Ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho. Isikhathi se-recovery njengoba sibona indawo eziningi zivula, ngakho-ke kasingele sila nxa bebuyela emsebenzini bese sithi hhayi umnumzana lapha-ke uyasebenza.
Kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hhayi lapha usebenzile?
Nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana esanda kungena, ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka, kunzima ukuthi singathi hayi uyazama kulapha lalapha, o mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela. Kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na, okwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo, bese sibona layo ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha. Ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala inkukhu zethu, isikhukhukazi sona sisabekela, asiyekele amaqanda la aqala achamisele, bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyane. Okwakhathi simbona ngathi siyabe sesihambele phambili kakhulu.
Isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi. Njengoba limali yehlile kangaka, ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho?
Kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade ufanele ifakwe lapho ku-infrastructure, ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi, zimi nje kazila lutho ngaphakathi. Ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo, kurinovethwe ama-ports lapho kungena khona izikephe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha lamanye amazwe kakhulu. Nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize. Yikho ngivumelana layo ukuthi hayi ukuthi ehlise leyo package okwakhathi esingibona ngathi yinto enhle kakhulu, ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani. Njengoba sibona nje ngithemba la msakazi labo hamba khona ungananzelela ziningi indawo akathi kulamabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi, sezi-vacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID. Ngakho-ke infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lokuhla pa ukuthiza ukuthi asike sehlise sike siprioritize kokunye. Njalo ikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni la kuma-ports lapha, ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini, sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods gijima emgwaqweni, ama-services kulokhu zeni ku-network infrastructure. Yikho-ke ngibona ngathi lapho nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, ulwela njalo amalungelo kaZulu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Ibandla le-MDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingama-18,000. loqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso yebhethu likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.